Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yesizalwane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga awe-ZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza le-ZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kuthisa ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayabe ejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intathe abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba yesizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ugatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
I-immigrant awuya.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakatshela umngane wakhe, ubengekho emsebenzini. Uthi intatheli zindaba kulandekaba lobo wangafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa izizalwane zaseNigeria kumele belevisa uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamshini yabeyingayo iphangisile ukubuyela. Yena esakhulumisana lesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelise ukuzovakatsha ngoba izixotshi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Zimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane Uthi njengenhlanganiso kabenelisi ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathele izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izulu ubesekhuluma esithi kasaphenduli eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kutsho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu, uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalela iPhalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama-door-to-door ama-ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate aweCitizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngucounselor ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uSefson Khumalo layo uyakhala ngalabo abadabula amaposta. Kuthi njalo laku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNobuthelo Moyo layo iyakhala ngokudatshulwa kwamaposta kusenziwa yilabo asebehamba leZANU-PF bencetisana leZANU-PF ukwenza lokhu kuganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, laku ward 21 okulomodi yasifuzane, laku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, laku ward 22 okulobaba Mateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposta babelandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposta ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 usithelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba lempi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngamakansilazi enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho ukufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zabomama bonke enkayi South lendubo zonke ezibhekane labo mama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi-CCC esigabeni seMatipelaland North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika unit 7 lo 8 ewange thermal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi umeli webulawayo edalela eParliament unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakhebhuz osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya kuthiwakwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathi lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafika ukuthi u-unit 1 lo unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe izafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izethu ingaba-refund
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
SIC recommendile kulokuzweni Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethe wonke bareplace ama cables lawa amasha afakwa instead of ama copper cables yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwetshwa, balutshwane abagwetshwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica eWoodville kakhulu kulama-cables. Ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Denside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshwa umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni.
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile, sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo unit 8 kumele bayenze i-300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kulevel yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo ke ngummeli weBulawayo edalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Thafatswa Shumba wethesa umkaMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina ngunkosi ngifana kamlani ophuma endaweni yaseNkayi, ngifana kaDlamini. Ngithi ngibingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathiya ngihlupha kulo baba lo othi yena othiwa ngumbongeni othi kube eNkayi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa, sibhizi sihamba kudusty road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estreet ngetarrent, sihamba vakhene road ebalekela wona amagodi uzayithutha enkayeseni. So yena uthuba ehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolosi, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hand bekulayikhorela kuyini abakwenzayo. Kulokuthi ekhuluma ukuthi hhayi, mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa, but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa, izinto zezingalungiswa. Ungathi into zifike zimoshakele, so ilizwe lingamawoba uye ekhuluma ukuthi into ziright ona baba hayi yazi noka makhwapa
eh linjani studio 7 linjani basanga sibethwa bahle lapho ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aseloge zama ukube hlasela lo ndodo okuthiwa ngugift isonduku no madoda telani ukuhlasela nalo gift lisethulwa izani hlaselani izani lapha ku studio 7 sikhuluma imbono yethu so ngingasizikhulumela imbono yethu yekelani into zenu zokufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yakho vele yona i-MRP kuhle ngamandlwane lingaze lithi ugift uloyi wabaloyiweyo yini le MRP yenu yini eliloyiweyo ngoba lifuna ukusibisela emuva ngento zenu ezingelangqondo but yeni le i-MRP yenu leyo vele akulangqondo lo mqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu be-MRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani khulumaneni imbono lihlukane lo nto lofuna ukwethuselana lo gift uyindoda gift ulichawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
studio 7 labalaleli labasakwazi bonke siyalibingelela ngegama elihle kuyenhlala phezu kwendawo hlobo zami ezinhle kasivotenini mhla ka-23 agasti singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivotenini ngobuningi bethu mhla ka-23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi lishona lindebele thina selizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza sivoteni mhla ka-23 wonke umntu abekhona siyevotanini asiyevotanini asiyevotanini ngiyabonga
alolalo studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi bathi nizani mfefu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi uyine kudala iwinani shona ikhuluma nje bekhuluma into lonyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaselwagwele edimbamiwa
balaleli labasakazi lonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizokwanta ukuke bebabaza bevabaza into engayisiki abadala ma bekuhamba beya kunye indawo kumbe baya eforce bathatha abantu bomhlawumbe zokuthatha kulamabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasakhona pho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxe kulona leyo ndawo kade kulabantu akade bekhona 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapha yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi le sapoti kubona njani labo badelelayo ukuthi yona kabala sapoti bahamba bodwa kuphela yazihambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyeficana abantu bengabakhona apho nxa usiye endaweni hambe yethola abantu bakhona apho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawa uye egweru ufica abantu begweru uye emaswingo ufica abantu emaswingo uye emtare ufica abantu bemtare awukuphala befolo seliphane ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo ukuthi lesapota siqiniswa hayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
salibonani basakazi be-studio 7 ebingelela labalaleli hayi siyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngazo zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli be-ZANU-P F le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe ZANU-P F thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele ananzelele impilo yakhe sengathi ehambe kuyashuta amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uPaul Nyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi amanye la acatshisa abantu la uPaul Nyathi uyabeyazi vele idibenziwa yi-ZANU-P F but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la i-ZANU-P F ingungu sikhala kakhulu kuvadabo ngiyababona nxa besenza amarala abo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosa kade sifundi umnanga kuthetha abantu babadampa ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisu ngenxa kuncinga ukudla lokulala ngoba badantshiwe abalamali ebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosa kanti umnanga kuyethu abantu kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senze into irali labantu bendawo sibathwale senzima njengebandla le-TPC kodwa uzothiwa i-TPC structure sibathi kabalali kanti sibambisa amalungu ethu akobulawayo bafuna ukuthi ekhitshwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina njengebandla le-TPC nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla le-structure ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state of agency lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu wesisisi kumele abotshwe bafuna ukuzama ukufaka ifiya ebantwini ukuthi abantu besaba besaba umuntu o-structure nxa i-structure siwinise kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-TPC lonyaka kulonyaka
studio 7 sanibona hayi ngithanda ukukhuluma
mangalo baba uthi yena owesane lo othlakela elingezwa ngubani yenze ukuthi kukhulu hayi abantu besane bajaya abantu abafika ukubona bayalelana.
Yes, Studio 7 lisana njalo bakithi lisana njalo basazo bethu bahle. Yeah, kanti senzani ku Studio 7 ama audience angasadlala. Shuwa lokugcina ngo 2022 ukuthi edlalo shuwa yini kanti esayibonayo ku Studio 7. Hayi basazo bethu hayi lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi ne Studio 7. Sina udala siwasivuka le Studio 7 from ngama 2000. Siloke siwasivuka lana selisidampa namhlanje. Kingayenzi njalo basazo bethu abahle into impower ngalaba besisis laba thi hey umqondisi kazaziwe wathi hayi man abantu be triple C man aba focus laba focus ekhona thina singenele presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini emara phezulu baphazamisa kuphi ngoba singenele presidential abahlalela abahleli khona musi nje price yonsamo umuntu kahlalela ehleli khona thina sizihlalele sayidini la esihleli khona asizange sithi singenele presidential thina vela singenele presidential i triple C ayi focus into eneyenza ihlukane lathi ihlukane le MRP behluka ayi MRP ayikho lala egudluzana khona le triple C abazihlulekele bezule mabe wena bezwinile behlukane lokuba lokho bethi MRP this hey umqondisi lokhu hey kwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokhu ukuthi uhluleke ukuzokhomba omunye umuntu hlukanani focusani khona lapho ukhamisa la ma MRP focus kumqondisi bheke phambili umunye uhamba indlela komunye yakhe hayi silithela kanjani ngothuli kathi skiyezi bayenze hayi madoda kunazinjalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine. Kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele uambasada Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine le ndawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine, kutsho uambasada Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale, sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi wele Melika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa Crimes Accountability Team kumbe WOCAT, kutsho uambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lele Melika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwele Melika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress. Ngabe ele Russia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho uambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba ele Ukraine libone amacala la ethoniswa.
ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handein uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo-7:30 nsuku zonke.